okukhulu esingakukhangelela yikubana uhulumende njengoba evela esikuthi kuma-forecast are very positive even from IMF in terms of economic growth, how will he achieve these forecasts? Will they be sustainable, especially given challenges around COVID and also challenges that arises from a depressed production in the economy? Although we're coming from a successful agricultural background, I think all the money that we'll have saved from importing food will now go back and be utilized in not productive things like providing social security nets around COVID challenges. Lapho nxa sikhangele kona sikhangele imali zokuimporta ama-trucks, sikhangele imali ezizafaka kuma-social welfare. Sakhangela ukuthi yizinto umthuli abezikhangele kakhulu nxa eza kwadressa i-midterm budget yakhe le-economic review, ngoba into ade ezihlelile eziningi zizathwaliswa nzima isimo esiphakathi kwaso sakathesi se-COVID. Ngoba kule nto eqakathekileyo phakathi kwalesi simo esikhona esithi ku-economics is trying to balance or find an equilibrium between saving the lives and also continuing with progress in terms of economic development.
Umnotho welizwe wona ungathi ukusimo bani, ngoba siyezwa abantu abaningi bayakhala kodwa uhulumende uthi umnotho usuzinzile.
Nxa sikhangele i-economy yethu kathesi, into ehlupha kakhulu bekulokuyi-progression and progress ebese sibona ngani kulokuyi-stability. Kodwa okunye sokubiselwa emuva ngo-SI-127 wayentshazo nguhulumende owayezama ukupenaliza labo esithi ama-economic indiscipline players around foreign currency. In as much as bekutholakala indiscipline enjalo, u-SI-127 kufana nalo muntu ojikele isinki lezintsha zonke ezameni ukulungisa iproblem encane. Kwabanye bathi kuyafana nomuntu otshisa iganga efuna ukubamba imbeba. So kukhoze i-confusion, kwavula i-arbitrage opportunity kwabanye, njalo kwakhoza i-disharmony. Iproblem yade sesilayo isikhathi eside eZimbabwe sithi i-policy inconsistency. Yet we ring-fenced i-auction system sa-continuously supporter, sa-allowa ukuthi siyazi kule indiscipline, sadinga izindlela zoku-addressa indiscipline rather than ukuthi sijikele yonke into ukuthi silungise into eyi-one. So zananzelela ukuthi kathesi industry, lama-captains of industry akhala ukuthi i-government kayithole indlela esingathi kurimodela SI-127. So nxa sikhangele sesimelele ukuthi uhulumende loba yena umthuli akhangele ukuthi angancedisa njani i-industry ibe competitive.